Isahluko 19. U-Ahabi watshela uJezebheli konke okwakwenziwe ngu-Elija lokuthi wayebulele bonke abaprofethi ngenkemba. UJezebheli wathi esizwa lokho, wathumela isithunywa ku-Elija wathi siyemtshela sithi, "Onkulunkulu kabangijezise kabuhlungu, nxa kusasa ngalesi sikhathi ngingakwenzanga wafana labaprofethi labo babuleleyo." U-Elija uthe ukuzwa lokho wesaba, wabaleka ukuze asindise impilo yakhe. Wafika eBherishebha yakoJuda, wasetshiya inceku yakhe khona. Wahamba umango welangeli lodwa engena enkangala. Wasehlala ngaphansi kwesihlahla, wacela ukuthi afe. Wathi, "Awu Jehova, sekwanele, susa impilo yami, ngoba angingcono kulabokhokho bami." Walala ngaphansi kwesihlahla leso wajunywa ebuthongo. Khonoko nje kwafika ingilosi, yamthinta yathi kuye, "Vuka udle." U-Elija wathi khangela wabona eduze kwekhanda lakhe, kule nkomitsho lamanzi, kanye lesinkwa esasiphezu kwamatshe achisayo. Wadla wanatha, waselala futhi. Ngemva kwesikhathi ingilosi kaJehova yaphenduka okwesibili, yafika yamthinta yathi, "Vuka udle, ngoba umango uzawuhamba mude kakhulu." Ngakho u-Elija wavuka wadla, wanatha wasesiba lamandla. Wasuka lapho wahamba insuku ezingu-40, lobusuku obungu-40, waze wayafika entabeni kaNkulunkulu weqiniso iHorebhi. Wangena ebhalweni, walala khona ebusuku. UJehova wakhuluma laye wathi, "Udingani lapha Elija?" Yena waphendula wathi, "Bengimtshisekela kakhulu uJehova uNkulunkulu wamabutho, ngoba abantu bako-Israyeli basitshiyile isivumelwano sakho, badiliza ama-altare akho, futhi babulala labaprofethi bakho ngenkemba, kusele mina ngedwa. Khathesi bayangizingela, bafuna ukungibulala." Kodwa uNkulunkulu wathi, "Phuma uye kuma entabeni phambi kukaJehova." UJehova wadlula lapho. Kwaba lomoya omkhulu lamandla, kwaqhekezeka izintaba lamadwala phambi kukaJehova. Kodwa uJehova wayengekho phakathi komoya. Umoya usudlulile, walandela ukuzamazama komhlaba. Kodwa uJehova wayengekho phakathi kokuzamazama komhlaba. Ngemva kokuzamazama komhlaba kwaba lomlilo. Kodwa uJehova wayengekho phakathi komlilo. Umlilo wathi usudlulile kwezwakala ilizwe lipholileyo likhulumela phansi. U-Elija wathi esizwa ilizwi lelo wahle wazivala ubuso ngesembatho somprofethi. Wasuka waya kuma entubeni yobhalo. Ilizwi lathi kuye, "Udingani lapha Elija?" Yena waphendula wathi, "Bengimtshisekela kakhulu uJehova uNkulunkulu wamabutho, ngoba abantu bako-Israyeli basitshiyile isivumelwano sakho, badiliza ama-altare akho, futhi babulala labaprofethi bakho ngenkemba, kusele mina ngedwa. Khathesi bayangizingela, bafuna ukungibulala." UJehova wathi kuye,
"Phenduka uye enkangala yeDamaseko. Nxa ungafika lapho, ugcobe uHazayeli ukuthi abe yinkosi yeSiriya. Kumele ugcobe uJehu umzukulu kaNimishi ukuthi abe yinkosi yako-Israyeli, njalo ugcobe lo-Elisha indodana kaShafathi wase-Abel-Mehola ukuthi abe ngumprofethi esikhundleni sakho. Loba ngubani ozabalekela inkemba kaHazayeli uzabulawa nguJehu, ozabalekela inkemba kaJehu uzabulawa ngu-Elisha. Ngilaba ngu-7,000 ko-Israyeli abangazange baguqele uBhali futhi abangazange bamqabuze ngemilomo yabo."
Ngakho u-Elija wasuka lapho wahamba. Wathola u-Elisha indodana kaShafathi elima, kulezipane ezingu-12 zenkunzi phambi kwakhe, futhi yena wayelima ngesipane ses-12. U-Elija waya kuye, wafika wamphosela isembatho sakhe somprofethi. U-Elisha wahle watshiya inkunzi ayelima ngazo, wagijima walandela u-Elija, wathi kuye, "Ngicela ungivumele, ngiyeqabuza umama lobaba, ngibavalelise bese ngikulandela." U-Elija wamphendula wathi, hamba, mina ngeke ngikwalise. Ngakho wabuyela, wafika wathatha inkunzi ezimbili, wenza umhlatshelo. Wabasa umlilo ngezinto ayelima ngazo. Wapheka inyama, wayinika abantu badla. Ngemva kwalokho, wasuka walandela u-Elijah, waba inceku yakhe.